Masabe Zulu, iMDC iphathi yabantu imele wonke umuntu okuthiwa ngumuntu, hatshi kumela ama-members laba balamakhadi. Yikho ke sizwa sibuhlungu sikhathazeka ukuthi uHopewell Chingono bamenzelani ulunyo olunjalo ngenxa yokuthi laye ngumuntu ulamalungelo ayinqaba njengojournalist. Engaze botshwe inyawo lezandla ejiwa entolongweni ungani ubulala umuntu, kungani ngumuntu ede ecebisa abantu ukwenza ikhulu. Siyabona njalo u-vice chairman wethu u-Job Scala laye bayamhlukuluza. Silaye futhi omunye u-youth wethu ofunda e-University of Zimbabwe laye sehlezi over 42 days elokhu evalelwe. Kambe bahloseni ababusi banamhlanje? Bahlose ukuthi abantu laba babanjwe imikhuhlane ethize efanana le-COVID-19 kwenzela ukuthi babhubhe batshiye umhlaba lo. Kukhanya ngani abasabafuni ukuthi baphile. Siyazwisisa kahle ukuthi Hopewell wayencedisana lo Jacob Ngarivume besithi kufanele ukuthi kube le demonstration mhlaka 31 July 2020. Lo Scala laye waye ngumkhulumeli wabo. UFadzai Mahere laye wahamba waya demonstrator. Sesibona mhlophe ukuthi abantu laba ababotshelwa amacala omnyaka ophelileyo. Sihambile sayakhangela ama prison ayisiwo ma-prison, ngama-dungeons lapho okufanele ukuthi abantu bagqitshelwe bephila. Ngamangcwaba agqitshelwa umuntu ephila kubhidlikile ngengcekeza. Yikuhlukuluza okulesisindo esikhulu esokuthi abangena laphana bangayekela ukufa baqinile. Sibuhlungu ngoba ama-prisons anamhlanje landela United Nations regulations sokuthiwa ngama reformative institution rehabilitation. Lokho kusithi umuntu ongabotshwa uyancedwa ukuthi eguqule impilo yakhe laye ebe ngumuntu, encediswe ukuba ngumuntu muntu, hayi ukuba yinyamazana. Kodwa lapha eZimbabwe ungabotshwa usufaka ubuhlungu, uthi hard labor, ulale phansi, akulazambuzi, akulangubo, kugcwele intwala, kuyanuka, kuvele akugeziswa. Into ezinjalo Mahlabe Zulu, sithi umbuso ngamazolo, batho njalo amaNdebele. USmith watshiya amajeli enjalo, waphinda labo i-RAF bahlukumezwa bangena amajeli onalawo. Lalaba ababusa namhla amajeli abafuni ukuwalungisa ngoba bathiye abantu be-opposition. Sobohla manyosi, phapha juba, baza kucutha phambili. Kusasa sithi okungapheliyo kuyahlola. Umbuso ungaguquka njengoba sithi umbuso ngamazulu. Amajeli la abathiye abantu be-opposition kabasoze bangene kiwo na? Sithi Mahlabe Zulu, ukuphindisela ngokukaNkulunkulu, thina siyakhangela abaphambanisa abantu, uNkulunkulu uzabatshaya ngoswazi. Kodwa phela uNkulunkulu uncedisa umuntu ozincedisayo. Asikhankasenini sitshela abantu ukuthi kule COVID emajeli, sitshela abantu ukuthi kule corruption eyenziwa iZANU-PF, sitshela abantu ukuthi imali eZimbabwe kulobu yanga. Kodwa ke sikhumbule ukuthi umbuso ngamazolo. Zobohla manyosi, phapha juba, baza kucutha phambili. Okungahloliyo kuyahlola maNdebele, batho njalo. Yimo wena uFelix Makalama Faskwanda, ijazi elindizayo.
Kungabe kukhona abangakwenza yini iziphathamandla zebandla lakho labanye abalwela ilungelo loluntu ukuthi benqabele ukubotshwa amahlayana, kumbe bebe sekuyikunyathezela ilungelo labo?
I-MDC ilandela isisekelo sombuso okokuqala sifanele ukuthi sikholise amalungelo ayenqaba njalo akulamuntu ongathathela amalungelo oluntu konke lokho kwenziwa izanu kwethusela kwenzile ukuthi abantu banyele inhliziyo bayekele ezokukhankasela amalungelo abantu bayekele ukukhankasela ezimbangazwe bayekele ukufuna ukuba ngama-MP bayekele ukufuna ukuba ngama-president ngalokho thina njengebandla labantu sihlala ebantwini njengenhlanzi ephila isemanzini konke lokhu asoze sikukhuphe ukuthi sizakwenzani ngoba amacebo ungakwambula ungakwambutshela abantu ukuthi ngizakwenza lokhu lalokhu lalokhu siyabe sesizikhaya into ekhona yikuthi abantu abahlale belungisele bahlale berejista besazi ukuthi akulambuso ozakuma naphakade nango uTrump edegiya eqolotsha namhlanje sokuthiwa yi-former president njalo engxenye vele bazambopha nampo omgabe edebesi basihlupha ngegugurawundi lemrambathwina bagcina sebexotshana ngekhudita obanda lamanye ama-dictators ayevele khona kudala oHitler Mussolini bonke laba babahamba thina siyazakhankasa kodwa sifuna ukutshela abantu ukuthi asithandi udlame ngoba udlame ungakhupha umuntu ngodlame la uzakhutshwa ngodlame indlovu ezimbili zingalwa utshani buyachuduleka bufe thina sizakhupha izanu kuhle ngama-election labantu vele abasayifuni kungathi ama-elections kusasa thina abe-MDC Alliance siyachaya intambo ngoba sebebonile abantu ibandla elizondwa izanu yilo ibandla labantu unkomo lezaphu yayizondwa izanu abantu babevothela unkomo ngisho lesikhathi egugurawundi abantu bafa lo nkomo lezaphu yikho ke thina abaningi bathi singalahli themba ngokufelwa singalahli themba ngokuthuselwa amacebo wethu ngake sazivula amakhwapha sibatshele kodwa sizakhankasa emthethweni lokufuna i-dialogue ingxoxo ngoba sachoxoza kudala sathi umnankagwa lezanu PF abasoze bayendawo bangagijima lezikhothamathe akuhlalwe phansi sidinge umlamulankunzi umlamulankunzi nguye ozathungamela inkulumo abantu bazinze bake basebenze eZimbabwe yindlala njengoba khathesi sokulokufo lokhu i-COVID-19 abantu singayekeli singabloke sizigqaja letha siswalo our pride sithi gwaqa kungxoxo kube lama-compromise ilizwe leli lisuke kwi-legitimacy ngoba leli lizwe since 2018 akulahulumende ozinzileyo nguhulumende wokuzibazela njengalokhu edekufuna ukwenziwa nguTrump kodwa siyabonga e-America ngoba ama-institutions abo kalandeli iphathi ethile balandeli i-constitution lomthetho ngiyabonga lihlale kuhle mahlabezulu.